sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lichona njani mthokazo omuhle olamukela ku Studio 7 ngolwesine mhlaka 6 kumpalakazi 2018 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende weMelika uxwayise uhulumende weZimbabwe namuhla ukuthi alahle icala eletheswa isiphathamandla seMDC uMnumzana Tendai Biti, njalo achiyane lokuhlukuluza zonke iziphathamandla zalelibandla. Umumo ezibhedlela zikahulumende ubikwa ulokhu siba mubi ngamandla ngemva kokukhalala umsebenzi kwabodokotela.
Umumo wakhona awukho as normal as would we. Kulezinye izinto ezingathi sezimisiwe, like esiwathi ngama-elective clinics. But ama emergencies they are being attended to.
Abantu abanengi bathi ukoma kwempilo sokuthundubaze umdlozela wabo wenhlala kahle engcono abayithenjiswa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngesikhathi engena embusweni.
Ubaba uMnangagwa ngithemba lamuzwa lonke ekhuluma even ngemva kokhetho wazi wakhuluma specifically sikini wathi kona baba Dlamini umnyango wami uvulekile, izandla zami zelulekile ubana buya singene sisebenze endawonye.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende weMelika namuhla uxwayise uhulumende waseZimbabwe ukuthi elahle icala eletheswa isiphathamandla seMDC uMnumzana Tendai Biti, njalo achiyane lokuhlukumeza zonke iziphathamandla zalelibandla. Linkuthazo yethulwe ngumsekeli kanobhala obona ngobudlelwano beMelika lamazwe aseAfrika uMnumzana Matthew Harrington emhlanganweni wedale leSenethi lakwele Melika elikhangelane lobudlelwano baleli lizwe lamanye amazwe namuhla. Umhlangano lo ubuhlaziya okwenzakala eZimbabwe ngemva kokhetho. UHarrington uxwayise njalo uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi esule imithetho encindezelayo efana lephosa kanye le-IPA ukuze atshengise ukuthi ngempela uyawuqakathekisa umbuso okhululekileyo. Wengeze wathi kumele kube lokukhulumisana phakathi kwebandla le-MDC leZANU-PF ukuze kulungisiswe zonke indubo uZulu abhekane lazo. Abanye abakhulume emhlanganweni lo isiphathamandla senhlanganiso ezimeleyo e-Center for Global Development uMnumzana Todd Moss, yena othe uhulumende kaMnangagwa uyazifananela lokamnumzana Robert Mugabe ngoba eloncindezelo njalo engawahloniphi amalungelo oluntu. Kodwa lokhu kulandulwe ngusomabhizimusi weZimbabwe obekulumhlangano laye uMnumzana Joe Mutizwa, yena othe sokulotshintsho elizweni. UMutizwa uphinde wacela eleMelika ukuthi lesule izijeziso elazethesa amalunga kahulumende weZANU-PF. Silentathela izindaba yethu uGibbs Dube obesemhlanganweni lo eCongress. Siyakwamukela uhlelo, Gibbs.
Hayi, kunjalo ke Ntunga.
Ye, yikupho okunye okuqakathekileyo okuphume emhlanganweni lo esingakakhulumi ngakho?
Singathi ke khonokho okukhulumileyo ngathi vele yikho okuqakatheke kakhulu. Kodwa nxa sikhangela sibili yokwethulweyo ngu-Harrington, bekhuluma ngokuthi uhulumende kamnumzana Emmerson Mnangagwa ulakho ukuthi aguqule i-IPA lephosa kungela kunye okuyinto okungathathwa kwamanye amazwe ukwenzela ukuthi kukhitshwe imthethweni leyana. So ke khonapho uthe sekukhuluma njalo, kwasekukhuluma ke uJoe Mthizwa othe uhulumende ngesikhathini esilandelayo uzenelisa ukuthi akuquli imithetho leyi. Uthe kukhona kuyakhulunywa kusabondwabondwa ngensida, so ubona zani kuyaphuma khonapho. Kube sekubuya ke umnumzana Todmos ubamba olunye udaba olungani lukhathaza abantu bemathebeleland ludaba legugrawundi. So uthi uhulumende kamnankagwa kumele anike abantu ithuba lokuthi benze konke abakufunayo xa sokuba into zegugrawundi. Akumelanga ukuthi abantu betshele ukuthiwa yenzani lokhu kumbe lingenzi lokhu. So uthe kungenziwa njalo abantu basoze benze kuhle. Xa sukhangela futhi bekulo mnumzana uJeff Fleck yena owayeseZimbabwe wayehlala khona njalo wakhula eZimbabwe wayeyimissionary into ezinjalo. So ukhulume ngokuthi abakubonayo kusenzakala eZimbabwe kuyamangalisa ngoba babecabanga ukuthi kuza kuqhuka kodwa kungana kuqhuka kangako. Kuteke sokukhulume umnumzana uJoe Mthizwa ekhulume ngokuthi izithezo zenotho kungani zilimaza osomabhizinisi. Wasesithi engxe labo abakubunanzeleli ukuthi kunjalo kodwa uthabile ngokuthi lamhla bazwe okutsha okwethulwe ngumuntu ovela kwale Zimbabwe njalo ongusomabhizinisi.
Bakwamukele njani bona abe komiti ka Senator Jeff Flake khonoko okhuluma ngakho udaba lwezijeziso olukhulunywe ngomutizwa ngaphandle kwakho Flake lokhunz bathena abanye nje nxali ukukhulumisana lapho.
Yes, this is qedile umhlangano wethu sasesikhuluma lo baba uHarrington esikhulume laye sibili ngokujulileyo sikhuluma ngakhonoko izijeziso zenotho sasithi hayi phela akusuze kuphonga ukukhitshwa izijeziso lezi. Kuthatha isikhathi kumele ibandla leZANU-PF liguqule okuningi kwele Zimbabwe kungakathi kukhangelwe izijeziso zenotho. Wasithi abantu baphambanisa izidera i-Democracy Act liyana baphambanise futhi lezijeziso zenotho. So wasekuxazulula khonapho kathi hayi akuhambelani konke khonoko. So izijeziso zenotho lezi zenzela ukuthi kube lento ezinye okumele zenziwe libandla leZANU-PF kungathi ukuthi kukhangele khonoko. So uthe uyadana kakhulu ngokuthi ukhetho lwalungani lubalulekile kodwa kuthe sokubuya isikhathi esinye sithize abantu basebedutshule ezitaradini. So uthe-ke ubona ungazani kungaba ngcono ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa ethule khonoko abazakuzuza ugwalo loluyana abalubhala kathesi. So uthe nxa ngazakuyethulanga lokho kuzahlupha lo Jeff Flake la ukhulume ngakho futhi wathi kuyabe sibili kuyinkinga enkulu xa ukuthi bangathola ugwalo loluyana balufukamele.
Okokugcina Dube uHarrington uphinde njalo wakhuluma ngokuthi amasotsha abulala abantu mhlaka 1 August lawo kumele ajeziswa ngithi kunjalo.
Ukhulume sibili kabanzi ngakho wathi kumele kwenzakale njalo nxa kungenzakalanga njalo kutsho ukuthi udaba lolu lwayo lungenziwanga ngemfanelo. So uthe kodwa vele kungani kuyamangalisa indlela okubanjwa ngayo. Kwasekukhuluma futhi lo mnumzana uTodmos la uphinde wathi indlela ababamba ngalo udaba lolu kungazani kulobo ngilimbani phakathi akukhandle ukuthi kuyangaphi. Kodwa ke uJoe Mthizwa wasesithi hayi izinto azisoze ziguquke lamhla ziyathatha isikhathi kuze kugcine kulingiswa konke njalo uthe ubona ngani ingxa udaba lolu lungaphuma nje mgceke ngokuya kwesikhathi.
Hayi siyabonga Dube ngokusichasisela kabanzi.
Hayi siyabonga kakhulu Dube.
Ye lo ke ngo Gibbs Dube intathelizim dabayi 2 itsha elidala ekhuluma ngokwenzakeleyo emhlanganweni weCongress obuhlaziya udaba lweZimbabwe namuhla. Umthethwandaba kamantshi namuhla wethese ilunga leZANU-PF umnumzana Psychology Maziwisa lomunye wakhe umnumzana Oscar Pambukwa isigwebo sokupika okweminyaka emibili lengxenye ngemva kokubafumana belecala lokuntshontshela iZimbabwe Power Company imali engange $12,500. Ababili laba babikwa badala leli cala ngesikhathi sombuso kamnumzana Robert Mugabe yena ogenqulwe libutho nyakenye. Oke waba ngumongameli weMelika umnumzana George H.W. Bush yena otshone ngeviki edluleyo ukhangelelwe ukubekwa namuhla ntambama eHouston, Texas. Usithandekile Mhlanga usethulela lolu daba.
Umnumzana Bush uzabekwa eH.W. Bush Presidential Library and Museum eduzane lengcwaba lowayengunkosikazi wakhe uBarbara Bush otshone ekuqaleni kwawonalo umnyaka kanye lomntwana wabo owabhubha emncinyane. Umnumzana Bush uchone ngeviki edluleyo eseleminyaka engamachumi ayisichiya kalolunye lane ngemva kokugula. Sokube lemkhosi echiyeneyo kuviki edluleyo eyokunanza umoyi njalo kunkonzo ebise Washington DC izolo bekulomongameli Donald Trump kanye lonkosikazi wakhe uMelania lababe ngomongameli lamakhosikazi abo. Labo babalisa indodana kamufi umnumzana George W. Bush, umnumzana Barack Obama, umnumzana Bill Clinton, kanye lomnumzana Jimmy Carter. Ibhokisi elithwele umzimba wakhe lisuswe eWashington DC izolo, lasiwa eTexas, lapho inkulungwane lenkulungwane zabantu ezimvalelisileyo ubusuku bonke. Namuhla indodana yakhe umnumzana George W. Bush ukhuluma enkonzweni eyabe ise St. Martin's Episcopal Church. Ngemva kwalokho, umufi uzabhodiswa endaweni ezigoqela iSpring, Magnolia, Navasota, College Station, le Texas A&M University. Iziphathamandla zikahulumende, abangane kanye lemuli bancome umnumzana H.W. Bush njengomuntu wayelobukhokheli obuqotho. Wayengumongameli kusukela ngomnyaka ka-1989 njalo engumsekeli kamongameli okweminyaka elithumi phambilini kwalokho.
Umumo ezibhedlela zikahulumende ubikwa ulokhu usiba muvi ngamandla ngemva kokukhalala umsebenzi kwabodokotela. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo enzwe nguSithandekile Mhlanga weStudio 7 lodokotela osebenza kwesinye salezi zibhedlela umnumzana Mpumelelo Sfanda.
In terms of umsebenzi, what has been proposed is ngoba kwenzakale ama junior doctors ababa strike, so the middle level and senior doctors are covering up for them. Umumo wakhona awukho as normal as would wish. Kulezinye izinto ezingathi sezimisiwe, like ama esiwathi ngama elective clinics, but ama emergencies they are being attended to.
Bona ungathi banengi yini laba odokotela abadala?
Abadala baningi. Let's take for instance good Department of Obstetrics and Gynecology, ekhangela kubomama. Abadala bafika at least 12-18, so bayenelisa to cover esingathi ngama emergencies.
Siyayisibona uhulumende eletha abebutho kumbe abanye odokotela bakwamanye amazwe bakhona kathesi.
All right. Abebutho amboni ukuthi awukafiki ku situation ukuthi abebutho edingakali. I think ama middle level lama senior doctors, they are still being able to fill ama gaps la achieve ngama junior doctors. Iningi lakhona abagula kakhulu bayenelisa ukubonwa casualty kumbe maternity nxa kungabo mama abazithweleyo, but labana abangaguli kakhulu abalimkhuhlane ecabangela ukuthi ingamelela izinto zonke zibe normal, yibo ababiselwa emuva.
Ubona labo abalutshana abakhona imithi yona iyatholakala yini esibhedlela?
Imithi yona sokulihlupho oluyazakalayo elizweni lonke, and lokho kukhathaza umuntu wonke ukutholakala kwemithi. Kwenzakala ukuswelakala kwemali esithi ama US dollars. Ama-pharmacy amaningi khanya abadinga yona.
Lo ngudokotela Mpumelelo Sfanda osebenza esibhedlela se-UBH ekhuluma ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
ukuphuma kwelizwe leBhilithane kumanyano we-European Union kuvikwa kungasoze kuphazamise izizalwane zaseZimbabwe ezihlala kulelo lizwe lakwamanye awe-EU. Kubika u-Ezra Chisaspanda.
Iningi lezizalwane zeZimbabwe belingahlaliseki ngodaba lwe-Brexit. Zingazi ukuthi zizakuma ngaphi iBhilithane ingaphuma kumanyano we-European Union. Unkosazana Nompilo Ncube uthi abantu beZimbabwe abakuleli bengakhathazeki.
Affect abantu abavela e-Eastern European because basically amaphepha ethu sathola kudala sasekulela thina either ikhona or not they still gonna be visas eZimbabwe. Bazabe belokhu bevetha abantu ababuya lapha whereas in Europe bekungena any muntu even lezigebenga bezibuya lapha. However, when it comes to forex change, that's when elapha is affected khona.
Umnunzana Domingo Sibanda uti Brexit ingavula amathuba emisebenzi.
Sizosizakala thina abase Africa ngoba izisebenzi zizodingakala. Izisebenzi zizobedinga bazodinga izisebenzi ezisuka eAfrica. Ukuthi sokuzoba lula ama Africans ukuthi nakwanise ukubuya bazosebenza la. Mhlawumbe baphiwe nala ama visa abo 2 years, 5 years.
Umnunzana Bob Senzigola uthi inyathelo leli lingalimaza ezomnotho eNgilandi.
Indaba yeBrexit mina le ngiboni ngani izosihlupha, izosikhawada ngokuya kwesikhathi. Ngoba kulezi nsuku mani umuntu onke afuna ukuchata thina siyadivorce. Uyazi bekukuhle kakhulu amazwe endawonye kulobudlelwana kusetshenziselwana ngoba kunje nje iphawundi lethu beluvelele ziqinile siziphilela kahle e-Europe. Mase singayise sidivorce sesiphuma aziningi ngabe into ezizosikhathaza. Njalo mase kubuya kuma-businesses i-Britain will be on the last queue. Siyabe sekuqinile emuva le sekulamazwe aphambi kwethu.
Unkosazana Ntombi Sane uthi yena labanye bakhe bazinzile ngoba balencwadi zokuhlala e-United Kingdom ngokusemthethweni.
Mina e-Brexit ayingi-affect njengomuntu we-Africa oweza lapha wathola i-work permit, wathola iphepha lokuthi ngihlale okusemthethweni. Ngiyazisebenzela njengomongikazi. Ngikhohliwe ngakho, vele angiphuphi la ngakho ngoba akungi-affect ndawo. I-affecta labo aba-Europe, abayibo okuthiwa kabaye kibo, labo babuye belezincwadi ezifaneleyo bazosebenza. So kuzasivulela ngoba nxa bona behamba sokuzavulela abakithi ukuthi baze more bazosebenza lapha England.
Amalunga edalela eParliament yeBrithani ayavota ngeviki ezayo ukuthi amukele kumbe alahlele gatshana isivumelwane esenziwe nguhulumende kankosikazi Theresa May lomanyano we-European Union esokuthi iBrithani izimele yodwa. Nimele Studio 7, igama lami ngu-Ezra Chisaspanda.
Abantu abanengi bathi ukoma kwempilo sokuthundubaze umdlozela wabo wenhlalakahle engcono abayithenjiswa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngesikhathi engena embusweni. Bathi ukusilela kwamafutha ezimota okuqhubekayo elizweni lokukhwela mahlayana kwentengo yezinto ezitolo kuveza sobala ukuthi umlando wokuvuselela ilizwe ungaphezu kwamandla kaMnangagwa lohulumende wakhe. Kodwa amalunga ezanu-PF ayakulandula lokhu esithi uMnangagwa kumele aphiwe isikhathi ngoba esanda kungena nje embusweni. Ukuhlaziya lolu daba sixhume isiphathamandla se-MDC uMnumzana Edwin Ndlovu kanye lelunga lezanu-PF uMnumzana Joseph Chuma onguye osungula lingxoxo.
Into eqakathekileyo ngohulumende yile uhulumende kumele alungise umumo lendlela yokuthi osomabhizinisi bayenze umsebenzi wabo webhizinisi okuvusa umkhonomi ukwenzela into zihambe, into yonke ivuke iqonde. Pho-ke lo mbuso okababa uMnangagwa ungene ngenjongo enjalo yokuthi ona asivuleni silungise sicente siwenze kube lula ukuthi kumbe ngubani lobani ufuna ukwenza ibhizinisi athole kusenzeka kulula kungela phakathi kwakho into eziningi ezihluphayo njalo ubugwelegwele bungani buqunyiwe. Wakwenza konke lokhu uhulumende kaba uMnangagwa. Ingqobe zasesihlala-ke kithi mina lawo ukuthi pho thina senzani ukuthi into le ibe ngcono. so kanye hanta thina manje yithe sesibulala nasodwa ngenxa yokuhwaba ngenxa yemoya emiye engayisiyo ngenxa yezathu ezinye futhi ezithiyethiyeneyo ezingaselani nokuthi ngabe sonke sesikhangele ukuthi ona sivuse umkhulumo wezilethu sivuselele izinto into ziye phambili.
Mnumzana Ndlovu uyamuzwa ubaba uChuma uthi uhulumende wenza konke okufaneleyo, abantu yibo abazibulalayo, yibo ababulala umnotho welizwe.
Ye ngihleke ngingahleki, ngiyamuzwa kaChuma lapho mzukulu wami. Akhuluma ngakho abakuzamayo ke lo mongameli wakhe Mnangagwa ikuthi ibhurugwe seligugile selilethenezi umntu eligqoka lidabuke esihlalweni lapha afake isigamba, ngayefake isigamba ngaphansi lapha lidubuka afake esinye eceleni lapha edoleni lidubuka afake esinye isigamba. Ayisiyo solution. I-solution ikuthi uyengena esitolo uthenge elinye ibhulugwe ngoba leli selidlulelwe isikhathi. Ilizwe leZimbabwe lifuna i-administration entsha engela corruption ekwaziyo ekwenzayo. I-ZANU-PF phela nxa sikhuluma ngokudilika komnotho sikhuluma ngabo, asikhulumi ngelinye ibandla. Ukuthi Second Republic kufana lami namhla ngigqoke iyembe emhlophe, sasa ngigqoke luhlaza, sengisithi angisenguye Ndlovu, sengitshintshile ngoba ngitshintshe iyembe. I-system konke ukucabanga kwami yabo lokho kufanana. I-ZANU-PF i-economy bayibulala belomgabe bendawonye abasiniya kathe sokuhulumende okuhlanganisela yena-ke ongumongameli Mnangagwa ebengumsekeli kamgabe ebengu-senior minister e-12 briefs kesikamgabe kusukela ngabo-1798 khona ngale bakubulele bendawonye, yikho awasoze bakwanise kukuvuselela. Lelo liqiniso lelo liphumayo. Okwesibili, intengo yezinto yempahla yama-services idetermina yi-market. Akufakwa mthetho ukuthi hayi kathesi kakube nje hayi ababuye RBZ bazolayinela i-forex. Iyalayinelwa amaviki kumbe kuzophela inyanga igaraji lilayinile linga-allocatwanga. Izimota ziyashona zilayinile ifuweli zingayitholi. Bezokusiba khona abanye abayithengiswa nge-forex. Ukuze sithi ke lami-ke mana ngithengise ngeforex ukuzethi ngikholeke ifuye lingatshoni ngilayinile ngiyenelise ukuthi ngisebenze. Ilizwe kalisebenzi ngama-freebies ukuthi hayi mana sikudingela i-forex hayi i-economy kumele izirane yona ngokwayo. Lokho kutshengisela ukwehluleka kwe-ZANU-PF. I-ZANU-PF igudu kakhulu entweni zokuriga ukhetho, but i-economy kuyiriga kuyabehlula. Yikho thina sithe kumele baphume ke kungene abanye phela labo babonakale. Akungene i-MDC ike isebenze abantu babone ngoba kuyangena isikhathi esincane ngohulumende womanyana lo ka-2009.
Mnumzana Chuma, uyamuzwa ubaba uNdlovu ukhuluma ngesikhathi sika-2009. Lapho okwaba lo hulumende wenkazatho khona, hayi umumo waba muhle elizweni. Kuyini okuhluphayo kanti ukuthi ubaba uMnangagwa akhulumisane lo Chamisa njengokukhuthaza kwabantu abaningi?
Ubaba uMnangagwa ngithemba lami uzwa lonke ekhuluma even ngemva kokhetho wazi wakhuluma specifically sikini wathi kona baba Chamisa umnyango wami uvulekile, izandla zami zelulekile uba nabuya singene sisebenze ndawonye ngoba lawe unje ulakho okukhulu oza kudlala lapha elizweni lethu eleZimbabwe ukuthi kuye phambili. Umbuso womanyano lwana o-GNU usebenza ngokuthi amazwe wonke la ayevele sivalele phandle avuleka aqala ukubisa imali elizweni leZimbabwe. Yiyo i-solution efunakalayo la even lakathesi khona. Lokuthi sidonselane sifiyale silimaza abantu ufuze ngabe sesifike esibangeni sokuthi ona sonke siyabuya. Yabona ukwehluleka kwelizwe kathesi akusakusekithi ukubela ukwehluleka kumbe okwezakhuphezi njengokutho kamalumami lapha, no. Sokutshengisa lokuthi mina lawe lo malumami endiyana siyenzani esibhangeni sokuvuselela ilizwe lakithi.
Baba uNdlovu akuyiphethe ngamafitshane.
Njenge-MDC thina i-ZANU-PF Mnangagwa warobha kukhetho lo kazange awine. Nxa yena eqinisile ethanda abantwana beZimbabwe kavume ukuthi hayi bakithi busanini Chamisa kumbe ami-invite ngoba uyakhuluma uthi ngingasebenza lo muntu wonke kodwa ukukhuluma phela irhetoric ukukhuluma lokhuyani utheka wambiza formally na uthi ngicela ubuye lapha Tshamisa sezokhuluma siqondisise lokudlaloko na olamandla okukwenza khona lokho ngumnankakho kaso Tshamisa uTshamisa I've always said is ready ukuthi akhulumisane lo mnankakho into ilegitimacy leyi ilungisise the ball is in ZANU-PF's court mnankakho akambize officially formally uTshamisa bahambe belungisisa ukuthontsa kwe-election balungisisa umnotho welizwe amazwi kaThuma ngiyawathanda sibili ayakha ngifisa ukuthi ngawe uyawatshela ilida yakhe ngumnankagwa iwathathe lawo mazwi biza uTshamisa kulungisisa ilizwe
umnumzana Edwin Ndlovu isiphathamandla se-MDC ubexoxa endawonye lelunga lezanu-PF umnumzana Joseph Chuma Onge waba ngumsekeli kamkhokheli kahulumende u-Deputy Prime Minister umnumzana Arthur Mtambara selobe ugwalo lwakhe lwesibili olulesihloko esithi The Path to Power in Search of the Elusive Zimbabwean Dream kubika ubathabile masuku.
Ugwalo lolu lwamukelwe nguZulu ngendlela ezehlukeneyo iningi lincoma umsebenzi wakhe wokuzama ukulondoloza imbali yakhe kanye lelizwe leZimbabwe. Lolu gwalo ngolwesibili phakathi kwezintathu athi ufuna ukuzilova. Olwesithathu uthi uzalukhipha ngomnyaka ozayo, olwakuqala ulethule emnyakeni odluleyo. Ugwalo lolu lulandisa kakhulu ngabakhokheli belizwe abathi owayengumongameli uRobert Mugabe lomuyi umnumzana Morgan Tsvangirai. Luthinta njalo umuyi owayengumkhokheli webutho lesizwe umnumzana Solomon Mujuru. Ngalokhu uZulu usole kakhulu indlela umlobi akhetha ngayo ukuloba ngabanye abakhokheli etshiya abanye kukanti abakhokheli abanjengomuyi umnumzana Joshua Nkomo owayekhokhela ibandla lezaphu kanye lomongameli wePeople's Rainbow Coalition unkosikazi Joyce Mujuru balendima ebalulekileyo abayidlalayo embalini yelizwe kodwa abakho kulolu gwalo Umnumzana Ambrose Sibindi obebuye emcimbini wokuphawulwa kwalolu gwalo uluncomile ethi njalo ukhuthaze abantu ikakhulu emhlubuleni weMandebeleni ukuthi babhale imbali yabo ukuze ilondwe njalo kube lolwazi oluqondileyo ngembali yabantu abakulumhlubulo
Ngibona ngathi bukuleli kimi liqade kakhulu ngoba ubalansile izinto zonke ukuthi impilo empilweni ayisiyo ukufunda kuphela impilo ayisiyo ukuthi ube lomkakho lemu yakho kuphela kodwa lusendo lonke le community so ngokunjalo ngibona ngathi ayithumi kimi libhukelihle esikuzini nje kodwa isifunde ngisifunde ukuthi asifunde lati njengabantu abamnyama ukuthi ke sifunde ukuthi lati ke sibhale imbali yethu ikakhulu thina bangabe emathebelelendi
Lolu gwalo luqukethe njalo lembali yesikhathi uMtambara esuka kwelemelika ephenduka kuzwekazi le-Africa laseZimbabwe kuze kuyefika isikhathi esiba ngomunye wabakhokheli ngesikhathi sikahulumende womanyano. Umlovi ulandisa kabanzi ngendlela iphupho lokufumana iZimbabwe ekhululekileyo.
Siyabonga Ntombi bathabile masuku isikhathi izihlobo esithandekayo sesidliwe ngumangoyi kodwa singangehlukani sikhangele ebezihamba phambili uhulumende weMelika namhla uxwayise uhulumende weZimbabwe ukuthi elahle icala eletheswa isiphathamandla seMDC umnumzana Tendai Biti njalo achiyane lokuhlukuluza zonke isiphathamandla zaleli bandla Ayike kwanele kodwa likhumbule luyalandela uhlelo lwe live talk asihluzeni bomama olivalelisayo muntu ngamilinkomo kololokwana wa matukanduna
Siyalibonga ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe